isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 9 kwenkwezi 2022 uKhathele Jeremiah. Endaweni zethu lamhlanje.
So isiyaweli ibiyiplani yokuthi uhulumende asibone asize uma besibhale incwadi kaningi kaningi kodwa engaphenduki. Ngakho ke sahle sathi stay away ukuthi abone ukuthi siyenelisa ukukwenza lokhu nxa sicele sacela sasela impendulo.
Amapolisa weZimbabwe Republic Police lamhlanje aphume ngobuningi ehlomile esithi alanda kulondoloza ukuthula emadolobheni amaningi elizwe ngemva kohlelo lokutshengisela oqoqwe ngabeZimbabwe Students Union ZINASU.
It's a noble platform, especially given that we barely have a chance to mix and mingle as young people from different political organizations. But maybe in future, the organizers must also improve in terms of institutions. Because some of the caliber of youth that we've seen here, especially from ZANU-PF, they are no longer youth. You agree with me that we've seen people here who are over 40 years.
Abatsha bamabandla ezombusazwe amakhulu kweleZimbabwe ukuqala elibusayo eleZANU-PF laphikisayo namhlanje bahlangene bekhuthazana kulondolozwa kuthula ngesikhathi sokhetho. Umongameli Vladimir Putin weleRussia usola umanyano wenetho ethi ukwenza kwayo yikho okwabangela ukubana ahlasele eleUkraine. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amapolisa aweZimbabwe Republic Police lamhlanje aphume ngobuningi ehlomile esithi alanda kuzolondoloza ukuthula emadolobheni amaningi elizwe. Lokhu kulandela ukuqhutshwa kumkhankaso wenhlanganiso ezimela abafundi lezisebenzi wokutshengisela ngokungayi ezifundweni lemsebenzini zikhonona ngobubi bomumo womnotho lowezombusazwe elizweni. Wanastasia Ndlovu zethulela lolu daba ekobulawayo.
Amabhizimusi amaningi ebevuliwe kobulawayo kuthi amapholisa alihlekana ahlomileyo ebebonakala endaweni ezehlukeneyo zelizwe ezikolweni eziningi abafundi lababalisi bebengekho. Umongameli weZimbabwe National Students Union iZinasu umnumzana Benon Ncube uthi isinemezelo sabo siphumelele ezikolo ngoba kuvuke kulamapholisa ahlomileyo emakolitshini njalo abayanga esikolo.
So ibiyiplani yokuthi uhulumende asibone asize uma besibhale incwadi kaningi kaningi kodwa engaphenduki. Ngakho ke sahle sathi stay away ukuthi abone ukuthi siyenelisa ukukwenza lokhu nxa sicele sacela sasela impendulo. Ngiyatsho nje lamuhla kuvuke kulamapholisa eNational University of Science and Technology NUST, kuvuke kulamapholisa e-University of Zimbabwe, kulamapholisa eGenoa University of Technology, kulamapholisa eBindura University. Ngikhuluma nje lakhathesi amapholisa akhona phakathi okutshengisela ukuthi usezwile izikhalazo zethu. And as far as we are concerned, thina njengeZinasu sekuyi-tick entweni zethu esizifuna ngoba usezwile, sesimele impendulo. Njengoba sithilo ukuthi u-9 May ilanga lokuqala asolokucina. So impumelelo esiyifunayo eyokuthi school fees sehliswe, sizitshela ukuthi nxa engazange aphendule ngalokhu kwenzakale lamuhla, sizaqhubekela phambili aze aphendule.
Unkosazana Nomqhele Moyo ofunda eNational University of Science and Technology INUST uthi izifundo zimisiwe lamhlanje.
Umiso wama-lessons na ngibona kuqondile kakhulu ngoba khathesi imali esizibhadalayo ama-fees lawa vele yimali abazali bethu abangayiholi. And so thina khathesi lathi njengama-students vele siyakhalaza ukuthi uhulumende laye ubone ukuthi i-fees yethu uyayehlisa ibe yimali e-affordable eyeneliswa ngabazali bethu. Lathi esiyenelisa ukuthi langaze nxa ungabuzama ukwenza lokhu lalokhu uyakwanisa ukuthi uzibhadalele wena wedwa. So mina ngibona kuqondile, I hope ukuthi khona lo uhulumende uyayithola i-message evela kithi as ama-students ukuthi siyakhala nge-fees yethu ukuthi zayehlisa.
Onela amalungelo oluntu umqondisi wohlelo olwe this constitution unkosikazi Abigail Mupambi upha umbono wakhe ngokutshengisela kwanamhlanje ngokungayi emsebenzini.
Yes, sibonile sibili ukuthi kade kubiziwe stairway kodwa ke isituation ekhona kanamhlanje kuground sibona ukuthi abantu bazihambele emsebenzini besikhangela nje ama-reports esuka endaweni eziningi ezijetshiyeneyo elizweni uyananzelela ukuthi abantu bahambile nje emsebenzini njengesukini. Engikunanzelelayo yikuthi i-stairway lei kade ikhankasela kakhulu online. Ungananzelela abantu kade bekhankasela abaningi amanamba abo uzathola ukuthi ngaba ngaphandle kwelizwe abanye baseGoli amanye ngama-political leaders njengabo Musi Maimane.
Enkundleni yabo yebulenjini iTwitter amapholisa achaze ukuba ukutshengisela kwalamuhla akuphumelelanga njalo bakhuthaze abantu ukuba bamangalele abantu abazabanyela udlakela. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokuqhatshwa kwezisebenzi zakhe olweZimbabwe Public Service Commission lwethule umbiko okhuthaza zonke inkokheli zengatsha lenhlangothi ezithiyeneyo zikahulumende ukuba inanzelele bonke abaze emsebenzini labangabuyanga kuthi abangabuyanga kumele batsho isizathu esibangele ukungezi emsebenzini. Abanye bathi kube nzima kubo ukukhalala umsebenzi ngoba iningi labantu selizisebenza bethi ezikolo ukukhalala umsebenzi kuphumelele ngoba abafundi abaningi abayanga. Amapholisa abikwa ebegcwele indawana yonke eHarare ikakhulu ekolitshini elikhulu eleUniversity of Zimbabwe eHarare Polytechnic leAfrica Unity Square. Abiba njalo ebegcwele emadolobheni anjengabo Gweru, Mutare, Maswingo lamanye kodwa akuzange kube lodlakela oluke lwaqhamuka endaweni zonke lezi ngenxa yokutshengisela lokhu. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Abatsha bamabandla ezombusazwe amakhulu kweleZimbabwe agoqela elibusayo eleZANU-PF, laphikisayo eleCCC, MDCT lamanye, namhlanje ekuseni babuthane emhlanganweni wokukhuthazana ukulondolozwa kuthula ngesikhathi sokukhankasela ukhetho lomnyaka ozayo luka-2023. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuza ngesikhathi eZimbabwe lilungiselela ukhetho lomnyaka ka-2023 sokuqalile ukufuthelana kwabantu abalemibono ehlukeneyo kwezombusazwe njengalokho kubonakale esidungiza ngempelaviki. Abakhulume kulomhlangano bathi kuqakathekile ukuba bahlangane izikhathi zonke ukuze kube lokuthula elizweni ngesikhathi sokhetho. Umnumzana Stephen Chuma oyisikhulumeli sabatsha kubandla le-CCC uthi bayathokoza ukuba babuthaniswe ngesikhathi elizwe lilungisela ukhetho.
It's a noble platform, especially given that we barely have a chance to mix and mingle as young people from different political organizations. But maybe in the future, the organizers must also improve in terms of invitations. Because some of the caliber of youth that we've seen here, especially from ZANU-PF, they are no longer youth. You agree with me that we've seen people here who are over 40 years. So next time, they must invite young people.
Kuyinto enhle leyo ngoba kasila sikhathi sokuhlangana njengabatsha kumabandla ahlukeneyo loba nje kungaba lenguquko nxa sebesenza eminye imihlangano ukuba balethe abatsha kulokubisa abantu abaleminyaka edlula 40.
Lokhu kugcizelwe ngumnumzana Mamek Chimanyiwa oyibandla leZANU-PF othi njengabatsha bayaqakathekisa ukuba kube lokuthula kweleZimbabwe.
I really want to appreciate the efforts that have been made by the organizers of this meeting for all political parties. It's really constructive in terms of building our nation as a people, because it's a platform where we meet as young people from different political parties with different ideologies, showing each other that beyond political parties, we are all Zimbabweans.
Zifuna ukuba bonga ngokubisa amabandla ehlukeneyo kuyancedisa ukubambanisa abatsha ukuze sazi ukuthi singabantu beZimbabwe sonke.
Umkhulu wenhlanganiso ye-4H umnumzana John Mchenje uthi njengenhlanganiso bazaqakathekisa ukuba bahlanganise abatsha esithi ukuthula kuqala ngokubambanisa abamabandla ezombusazweni.
Anyone can do Roman Catholic, Apostolic, Zionist. That's why we have different churches. We can't all be the same. That's why sometimes in a game of football, there's number 1, 2, 3 up to 9. So we expect that in a political field where we don't want to be represented. So what they want to do was to push and promote each to do tolerance. For them to see that they are just one nation.
Umuntu nako ukukhetha ibandla lakhe ikho esikufunayo lo. Sifuna ukuba bazi ukuba bangabantu banye kungelani lamabandla abo.
Ingcishi kwezombusazwe umnumzana Robert Dube uncoma inhlanganiso ye-4H eqoqela umhlangano wesithi kuqakathekile ukuxoxisana ukuze kube lokukhulumisana umlotha.
Ukuba khona kwenhlanganiso ezinjenge-4H lezi kuhlanganiswa intsha yezombusazwe evela kumabandla achiyachiyeneyo kuyinto emqoka, kuyinto eqakathekileyo kakhulu ngoba sibona ukuthi emva besibona intsha kuyiyo esetshenziswa kakhulu ukwenza odlame lokuxokozela le misindo kakhulu masikhangela nelo khetho esingathi khona bekusiba yibo ababa-sponsored.
Ugcizelele ukuba lokhu kumele kuqhubeke ngesikhathi elizwe lisiya kukhetho luka-2023.
Indawonye bexoxisana bebonisana ukuthi hayi madoda ama-elections nawo ukuthuthukisa ilizwe udlame lo msindo akuyinto engafunakaliyo. Ngibonani yinto enhle kakhulu, sengathi zingaba ziningi inhlanganiso ezingakhusela engathi khona izinto ezinjengalezo ezokuthi khona zikhuthaze ukuthula.
Inhlanganiso ye-4H iqoxe umhlangano owenzelwe kwenye ihotela eHarare lapho inkokeli yabatsha bamabandla ehlukeneyo ezombusazwe ithe gwaqa ukuze bakhulumisane ngamalungiselelo okhetho lomnyaka ozayo, bekhuthaza ukukhankasa ngonanzelelo njalo okungeladlakela lalabo abashiyana ngembono njengoba bephuma kumabandla ehlukeneyo. Isihlakalo lesi ngesokuqala selokhu kwenzakala okufanayo ngomnyaka ka-2013 lapho ibandla elibusayo lamabandla aphikisayo ayebambeni ekwenzeni ekwehlukeneyo ukuze ilizwe livote ngokuthula phansi kwenhlanganiso ye-JOMIKA. Ngaleso sikhathi ekhuluma emhlanganweni munye, isikhulumeli sezeke umnumzana Justice Bangwana ukhuthaze abatsha ukuba bengalaleli amazwi okuba ukhetho luyachilwa elizweni esithi kumele baqakathekise ukubhalisa ukuvota njalo bavote ngobuningi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Vladimir Putin wele Russia usola umatshano owe-NATO ethi ukwenza kwawo yikho okwabangela ukubana ahlasele ele Ukraine. Abezindaba abe-Associated Press babika ukubana uPutin wethule lo mbiko namhla ngosuku lwesikhumbuzo sokunqoba amajelemane ayekhokhelwa ngu-Adolf Hitler empini yesibili yomhlaba eye-World War II. UPutin uthi wakubona kufanele ukubana ahlasele ilizwe leli ngoba lalikhanya lidlelana le-NATO, athi ibisilungiselela ukuhlasela ele-Russia. UPutin uthi ubefuna ele Ukraine litshele umhlaba ukubana kalisoze lingene kumanyanolo. Umongameli Vladimir Zelensky wakwele Ukraine uthi uPutin ukhuluma amanga aluhlaza tshoko ngoba waqala kudala ukuhlasela ilizwe lakhe okwenza wahluthuna isabelo seCrimea. Uthi bazalinqoba ele Russia empini le. Osokubulewe abantu abaningi kwathi abedlula izigidi ezilishumi lambili 12 million babalekela imizi besiyaphephela emazweni angumakhelwane aguqela kwele Poland, Romania, Hungary lamanye. Ukuze sihlaziye okwethulwe nguPutin loZelensky, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Sipho Nkulube olandela owenzakala kwele Ukraine.
Siyabona bakithi umbiko okhishwe namhlanje kungomvulo ukhishwa ngubaba uPutin uPresident weRussia ngendaba yeUkraine efaka izizathu zakhe ezimenze wahlasela iUkraine. Ukhanya ukhomba kakhulu amazwe eNATO, amazwe eEurope ukuhlangana kuNATO ukuthi wamenze wazi wangena uvikele ilizwe lakhe, interest yelizwe lakhe laphana. Kodwa mna ngibona kuyikuvika nje, kuyikuvika komuntu ongafuni ukusolwa. Hhayi nxa bebona ukuthi abezwanani neNATO yini kumeze bangakhulumi baze baye phambili, okwenza aze ayengena kwelinye ilizwe ayelibhomba lidubule enze yonke into le ayenzileyo. Xa esithi yena ubengafuni, ubengazimiselanga uyagoma, but izikhali ezisebenza laphana ziyatshengisa ukuthi yinto eyalungiselelwa selesikhathi eyilungiselela. Izikhali ezisasebenza lanamhla kusukela kuFebruwari 24 bengena lamanje okhe zisasebenza ziyatshengisa ukuthi kulesikhathi eside nje beyilungiselela yanini.
INATO yona-ke ngulube singeke siyisole yini lapha njengoba uPutin esithi yiyo phela enza ukuthi ahlasele kwele Ukraine.
Singayisoli NATO kodwa iRussia okwamanje ngendaba yeUkraine iRussia ngokwayo kumele siyisole. Uyazama nje ukuvika uba uPutin kodwa bazamkholwa bamkholwayo ngoba vele abantu bathatha iside entweni enje. But iqiniso yokuthi iUkraine lilizwe elizimeleyo, ungena njani elizweni lezimeleyo ubatshele ukuthi ufuna ukwenzani, ugomba ukuthi ufuna ukwenzani. Njengalokho wangena amadrobho Operation Donbas lawa uyangena amadrobho eUkraine ufuna ukuze awaqede. Xa kuyukuthi uqonde ukulwa neNATO indaba engayigombolozelanga iRussia kuphela kwazithulela, hhayi mina nguvumi lokho, yikusitshela nje ukuthi avikele iso lakhe ngezinye indlela.
Umnumzana Sipho Ngolobe ulandela ezombusazwe limuzwe exoxa lapho loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. UGibbs Dube uphinde waxoxa lomnumzana Ngqabutho Mabhena unobhala jikelele webandla leZimbabwe Community Party. Ngodaba lunye
sivumelana lomongameli weRussia ukuthi iMelika nabangani bayo abeNATO yibo abenza kwabalempi lesibone Eastern Europe eseUkraine. Ngabe kabazange bazame ukuthi iUkraine ijoyine iNATO lokuthi iMelika nabangani bayo iNATO bazama ukufaka ama-military bases phakathi kweUkraine besondela kakhulu eborder leRussia, ngabe into ayizange ibe khona. Siyakhumbula futhi ukuthi ngo-2014 abantu beDonbas region bavota ukuthi bona kabafuna ukuba ngabe Ukraine, bafuna ukuthi babe ngabe Russia. Kanti siyakwazi futhi ukuthi kwakutshaywe i-coup e-Ukraine. Selokho kwaphela iSoviet Union, iUkraine ibubuswa kuhle kwagcina kwaze kwafika esikhathini esekhu eyaba khona uyokwenza ukuthi ube lombhuqazwe kuDonbas region.
Umnumzana Putin baba Mabhena singathi vele ufuna neUkraine njengoba siyezwa lapho umongameli Zelensky esithi wenza umonakalo onjengalowo owadalwa nguHitler.
Umongameli weRussia lohulumeni wakhe abawufisa kakhulu ukuthi bavikele abahlali baseDonbas. Manje iMelika leNATO bafuna ukungenela, kabafuni ukuthi uPutin asekele, bafuna ukumadla Ukraine ukwenzela ukuthi bachabalalise iRussia ngendlela esiyazi ngakhona. Siyakwazi futhi ukuthi izalwane zaseZimbabwe ikakhulu esemabandleni aphikisayo basekela kakhulu okwenziwa yiNATO ngoba bacabanga ukuthi into enziwa yiNATO yidemokrasi. Sakubona eLibya ukuthi kwahamba njani kukhethwa uColonel Gaddafi, abantu beLibya bahlupheka. Sakubona emazweni amaningi kuboVietnam lamanye amazwe amaningi lapho iMelika eyangenela khona ngendlovu yangena. So iMelika kayiyazi idemokrasi, iMelika yazi kuphela esingathi ngolwasemzini ngama-economic interest. So kuya e-Ukraine yikuthi Ukraine njengoba sasho phambilini yindawo elomhlabathi omuhle wokulima, njalo bafuna i-oil yona leyana ese-Ukraine le-Russia. Yikho befuna ukuthi badestabilize i-Russia ngokusebenzisa i-Ukraine.
Umnumzana Ngqabutho Mabhena ngunobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg ecingweni kwele South Africa. Slide to Lamshange, Sipata Utava, which in Sela, Moa, M17, Okoko, and Avenshang, and so is the Funches and Makolichi, is the Bapa National Students Union, Zinasu, Lesney is the Serenzi. Imvukuzane yomlomo wesibeletho i-cervical cancer ibikwa kuyiyo esithatha imphefumulo yabesifazane abaningi eZimbabwe. Iyiyo njalo esikhokhela fulayo yonke imihlobo esihlasela abantu. Ibikwa njalo isibangela isilinganiso sokukodwa phakathi kokuthathu semihlobo yemvukuzane ehlasela abesifazane ikakhulu abensundu elizweni. Mavis Gama usethulela lolu daba.
Ingcwethi kwezempilakahle zihlezi zisitsho ukuba lanxa imvukuzane yomlomo wesibeletho i-cervical cancer ingomunye wemihlobo eyenqabelekayo ma umuntu ethe waphanga wayahlolwa baqhubeka belahlekelwa ngumphefumulo abesifazane ngenxa yokuphuza ukuyahlolwa lokwelatshwa. Lokhu kufakazwe ngomunye wamalunga edale lephalamende unkosikazi Lindani Moyo olomzali owatholakala ele-cervical cancer kodwa owaphanga wathola usizo lokwelatshwa.
Mina nginika umzekeleso wabantu abaningi njengomuntu ohlala phakathi kwabantu abakhitshwayo including umzali wami ongumama wami wakhitshwa la namhla khona ngimenzele i-birthday le-90 years but wakhitshwa mina ile-60 years ngimenzele i-birthday le-90 years khonapha ne-Easter kulokhu esaphila and uzigcinele ngoku asitshiyeni ukucabanga kwakudala sikhangeleni okwakhathesi ngoba lezifo sezikhona khathesi seziningi sokungcono ukuphangisa ukukwazi.
Ukhuthaza abesifazane unkosikazi Moyo ukuba bayehlolwa sikhathi sonke hatshi ukulinda isimo size sibe sibi sokungasekho abezempilakahle abangakwenza ukuhlenga impilo yakhe.
Ukuba mama ikakhulu mbakhuthaza ukuthi khona bangezwa indawo eziyabe zithiwa kuhlolwa abantu kabahambe ngobuningi babo ngoba kuyanceda ukuthi i-cancer le ingabonakala isesekuqaleni bathi umuntu uyakwanisa ukuthola uncedo ukuthi bakithi asithiyeni okwakudlala ukuthi kumbe uhambile wakhangelwa isibeletho sathiwa khona sesingemvukuzalo nxa kukwaniseka kuza abafundele lokho ukuthi kuyakwaniseka yini ukuthi nxasikhutshwa sikhutshwe.
Abe Cancer Association of Zimbabwe bathi bathatha inyanga kaNkwenkwezi njengenyanga yokuqakathekisa ukusabalalisa ulwazi lokulimukisa uzulu ngokuphathelane lemvukuzane eye-cervical cancer. Lokhu kugcizelelwa ngesinye seziphathamandla senhlanganisweni ye-CARS umnumzana Love More Makurirofa othi abenhlanganiso yakhe besebenzisa linyanga kaNkwenkwezi ukutholisa abesifazane ulwazi olwaneleyo ngalomkhuhlane olakho ukuvikeleka lokwelatshwa nxa uthe wabanjwa kusasemasinya.
So head the Cancer Association of Zimbabwe clinic in Harare or head the cancer center, we have reduced the cost of cervical cancer screening, that is VIAC, from $10 to only $5. It's just a way of encouraging more and more women to be screened of cervical cancer. And it is also a way of making sure that more and more women come for screening and at the same time, they also receive correct information about cervical cancer.
Sase shise imali ehlawuliswa lapho umuntu ehlolwa imvukuzane yomlomo wesibeletho eklinika yethu esemofisini e-Cancer Association eHarare kumbe e-Cancer Center isuka ku-$10 yehla yaya ku-$5. Ngendlela yokukhuthaza abesifazane abaningi ukuthi bahlolwe leyo mvukuzane yomlomo wesibeletho. Le ndlela njalo yokuhuga abesifazane ukuthi bazehlolwa sikhathi sinye betholiswa ulwazi oluyilo ngale mvukuzane yesibeletho. Omunye wabathethele lithuba lenyanga kaNkwenkwezi ukuyahlolwa unkosikazi June Muchemenyi Nazare ukhuthaza abesifazane ukuba bengalidlalisi lelithuba ukuyathola usizo lokuhlolwa lokwelatshwa ngentengo ephansi kwezinye indawo kungela lambadalo.
And they will also throw in a breast exam for just $5. So it's a great, great deal. The clinic is wonderfully pleasant and the staff are great. I'd recommend, highly recommend all women to go in to see their doctor or their nearest health service provider to get checked for cervical cancer, and while you're at it, also get your breasts examined.
Bazokuhlola njalo yamavele ngayona le $5 oyabe uyibhatalile okuyimali engcono kabi. Iklinika yakhona inhle okwamagama njalo lezisebenzi zakhona zilunge kakhulu. Ngiyakhuthaza sibili wonke umuntu wesifazane ukuthi ayehlolwa ngudokotela wakhe loba ukuya yiloba yisiphi isibhedlela kuyahlolwa imvukuzane yesibeletho leyebele.
Abezempilakahle babika ukuba bafika phose izigidi ezinhlanu 4.5 million abesifazane abasukela kuminyaka elithumi lanhlanu kusiya phezulu abasengozini yokuhlaselwa yile mvukuzane. Okwamanje baveza ukuba kucatshangelwa ukuba minyaka yonke abesifazane abedlula inkulungwane ezintathu 3043 kungabahlaselwa yile mvukuzane yesibeletho abayingxenye bakhona bebulawa yiyo. Kusukela ngomnyaka 2018 eleZimbabwe lasungula uhlelo lokuhlaba amantombazana ijekiseni elibavikela kumvukuzane yesibeletho le ele-human papilloma virus vaccine elibikwa linceda kakhulu ukuvikela lokubanjwa masinya kwalomkhuhlane nxa uthe waba khona ngoba bahle bafike behlolwa kuqala bengakahlatshwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Kwezemidlalo, ukuchaya indiva uChinga kwenziwa ngabasekeli beqembu lakhe umqeqeshi weHighlanders uMandla Mpofu abathi kumele axotshwe umsebenzi ngoba ezehlulekela. Njalo lezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abasekeli beqembu lomdlalo wenguqu leHighlanders bakhonene kakhulu besithi umqeqeshi uMandla Mpofu kahambe ngesikhathi leli qembu likhokhelwa ngethuka nyangele bulawa yiChiefs emdlalweni okusenkundleni eBarber Fields ngensonto emini. Lo mdlalo uthe ufika komlindo uyacina iqembu leGhosts selilinganisile waphela sekuyi-2 ka-2 njalo uMpofu uthi abalandeli kumele bafunde ukubekezela.
Ngiyazithemba mina njalo sengibone ukukhula emsebenzini wami lo okuqeqesha. Abantu kumele bafunde isifundo ngokwenzela iqembu le-Real Madrid ukuba imizuzu emibili isikhathi eside kakhulu. Bona laba abakade betshinga khathesi namva sebethabile.
Umdlali weqembu le-Highlanders u-Adrian Seela uyohlenga iqembu le-Highlanders lomqeqeshi wakhe uMpofu ngokulitshayela emambuleni kabili njalo uthi kwimidlalo elandelayo bazakwenza kuhle.
Ube ungekolula singani fans but good character in the team. Going forward from this game, I think sabuthathela from the game in the league. Yeah, every game I think I'm a supporter. Look at this, sabuthathela from the game in the league, sabuthathela from the game in the league, look at draw. But I think from this game, going forward, I think they are going to purchase the result.
Impumela ngensonto itsho ukuba kumidlalo elithumi lane iqembu leBhosa selibe ngutshiki lobhanqa kumidlalo eyisikhombisa njalo lihlezi endaweni yethumi lane engalaneni yemiklomelo lile miklomelo elithumi lesithupha. Ngomgqibelo umqeqeshi weqembu leChickenini uJoey Antipas selezonde egane unwabu ngemva kokuba iqembu lakhe libe ngutshiki lobhanqa 0-0 leli qembu leHerentals.
Yeah, first of all, I'm pissed off. We didn't do enough to win.
Okokuqala, ngizonde kakhulu ngoba kasidlalanga njengabantu abafuna ukunqoba. Kasizange sikhweze amasokisi umdlalo wonke lalapho sesifake abadlali abasha abahlanu. Emidlalweni wenguqu uqakatheke kakhulu ukukhuphula izinga nxa ungathola ithuba. Njalo limpumela itsho ukuba silahle imiklomelo emibili.
Iqembu leChickenini lincintisana lele Dynamos phezu kwengalane yemiklomelo njalo lona lile miklomelo ngamashumi amabili lathoba mine mbili kuthi ele Dynamos okuyilo elihlezi phezulu lile miklomelo ngamashumi amathathu. Iqembu leDynamos lona libe ngutshiki lobhanqa 1-1 lele Bulawayo City njalo minengi imidlalo ephelezi ngutshiki lobhanqa ngempela viki yedluleyo. LeHarare City libe ngutshiki lobhanqa 0-0 lele Manyika Diamonds. Iqembu leBlack Rhinos libe ngutshiki lobhanqa 1-1 leNgezi Platinum Stars kuthi iqembu le-10X libe ngutshiki lobhanqa 1-1 lele-Triangle. Kweminye imidlalo eviki lethumi lane iqembu le-Platinum libhaxabule le-Capes United nge-3-0 kuthi ele-ZPC Kariba litshayele wawa nge-1-0. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo. Mpracedes Jeremiah. Msiti asibane ni mwa fasi 6. Sasa ekseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.